Icala lokuthuka umongameli liyinto emangazayo kwele Zimbabwe. Ikakhulu masikhangela lokhu i-government yadingena yazibiza ngokuthi i-new dispensation. Akumangazi ngesikhathi sikaMgabe ngoba vele yinto eyayijayeleke ukwenzeka. So kuba yisimanga kakhulu ukuthi i-government leka Emmerson Mnangagwa ethi yona i-new dispensation mayiqhubeka ngezinto ezazisenziwa ngumgabe kusuka kube nzima ukuthi sizwisise ukuthi kona ngempela bajonge ukubisa utshintsho yini. Futhi kuyamangaza kakhulu ukuthi amacala amaningi nxa kuthiwa umongameli uthethisiwe uyabe engathethiswanga ngoba kuyabe kuliqiniso. Njengale eyokugcina le engene namhla enkantolo kuthiwa uthi umongameli sehlulekile. So angizwisisi mina ngesingami ukuthi why nxa uthi umuntu kahlulekanga ebojwa. Maybe nxa uthi uqambe amanga kabotshelwe phela ukuthi ufakaze into engayisiyo. Kodwa uma uthi ukhuluma iqiniso akumelanga ebojwe ngoba iqiniso ubani lobani uyakubona ukuthi kona umongameli wehlulekile. Wehlulekile ukubusa, asonhlamba, asocala kumele umuntu elibotshelwe and asokuyeyisa. Ma umuntu uyehlulekile, uyehlulekile.
Wathi engena embusweni uMnangagwa wathi amalungelo abantu uzawahlonipha njalo uzabavumela ukutsho yiloba yini. Ungathini nxa sesikhangela okwenzakalayo lokho?
Into enhle ngesithembiso yikuthi kuyafika ilanga lokuthi usigcwalise leso sithembiso. Yebo wathembisa uMongameli Mnangagwa isikhathi ethatha isikhundla sokuba ngupresident welizwe. But safika isikhathi sokuthi ebonise ukugcwaliseka kwamazwi akhe. Ubani lobani uyakubona ukuthi kona wehlulekile ukugcwalisa amazwi akhe. Akula difference between umbuso kaMnangagwa lombuso kaMgabe. Iyazifananela. Idifference yiface kuphela. But nxa sesikukhangelisisa ama repressive laws, ama imithetho le incindezelayo le kukhona, ukuhlukunyezwa kwamalungelo kuloku akukhona, and this time kuwes. Why ngithi kuwesi ungakhangela ukuthi ngesikhathi sikaMgabe babebulala abantu at least ngendlela efihlakeleyo. Kathesi emini libalele abantu badutshulwa, emini libalele abantu bayathunjwa, abantu bayatshaywa. So kuyacaca kusobala ukuthi kona umbuso lowo awutshintshanga. Umbuso lowo in fact nxa utshintshile utshintshe ngoba usuwesi kulalokho wawuyikho esikhathi sikaMgabe.
Uthini ngokubotshwa kukaNamatayi?
UNamatayi into kade yenza yikukholisa ilungelo lakhe oliphiwa yisekelo sombuso. Isekelo sombuso siyamvumela ukuthi ule freedom of expression, uyavunyelwa ukukhuluma lokho akucabangayo. And ekade kwenze parliament, ekade ebhikisha ebonisa ukusemcabangweni wakhe. Akazange wayenza msindo, akazange wayenza dlame, akazange waphambanisa muntu. So isizathu sokuthi ubotshelweni asikho ngaphandle nje sokuthi bafuna ukuthi bebonise ukuthi bona baphezu komthetho, njalo akulanto engayenziwa lanxa bengaze behlukumeza amalungelo abantu. Kubuhlungu ngoba ngumuntu wesifazane njalo osamncane if ungaphambanisi le minyaka yokuzalwa ngu-21. Ma i-government izafika kulelo zinga lokuthi intsha iyayincindezela ukuthi ingakholisa amalungelo abizwa i-constitution, kusifaka ngapi ezilizwe? Kutshe kubonise nje ukuthi ezilizwe thina akula lapho esiyakhona. And kubonisa ukuthi kona i-government ayizimiselanga neze ukuhlonipha isekelo sombuso. Ngokunjalo ma ingazimiselanga ukuhlonipha isekelo sombuso, kusitshiya ngapi thina ezabantu? Kusitshiya ezingeni lokuthi sizaphila sihlukumezekile. I-constitution izaba i-constitution ngebizo njalo ingalandelwa.